Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 13 kuzibandlela 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
siyabe sisizwa amahungahunga kodwa kungela buqiniseko obukhona ukuthi esigabeni esinje kulabantu ababanjiweyo omkhuhlane
kubhubhe abantu abangamatyumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli isolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belo mkhuhlane
Ngoba la $50 yakukhona inelizwe lokuthenga isinkwa ayenelizwe lokugada umjova kwezinye indawo so ikudlalisa isikhathi
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank lithi liza kwethula $50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo iParliamente yeMelika namuhla izavotela ukususa uMongameli Donald Trump esihlalweni ngohlelo lweimpeachment zonke lezindaba lezinye ziyalandela Kubhubhe abantu abangamatyumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli isolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebebuleyo ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumakhulu amahlanu lamatyumi amahlanu lanye 551. Asebebanjela umkhuhlane bona bakhuphuke baya kunkulungwane ezedlula amatyumi amabili lantathu 23,239. Phakathi kwababhubhe izolo abayisikhombisa ngabakobulawayo kuthi abanye njalo abayisikhombisa ngabeManicaland. EHarare kulababili abahlanu eMashonaland Central kanye lababili eMasvingo. Ukukhwela kwenani labantu abafunyana belomkhuhlane lo kanye labafayo kuza ngesikhathi izakhamizi zemaphandleni sikhala ngokuthi azisenelisi ukufinyelela amadolobho lezibhedlela ngenxa yeziqondiso zokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokuthi sezisesaba lokuya emasimini ngoba zivinjwa ngamasotsha lamapolisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomqondisi wehlanganiso ehlomisa izakhamizi ngamacebo okuzithuthukisa eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Fumani Ndlovu.
Akula information abantu abayiphiwayo kuthule nje siyabe sisizwa amahungahunga kodwa kungela buqiniseko obukhona ukuthi esigabeni esinje kulabantu ababanjiweyo umkhuhlane we coronavirus COVID-19 kulobunzima obukhulu ngenxa yokuthi abantu abaphiwa imbiko akula ndlela zokunika abantu imbiko emaphandleni yikho lolwazi lwe COVID-19 lusilela kakhulu labantu bengakuthathi serious indaba ye COVID-19 ngenxa yokuthi akulambiko ebambekayo kumbe ngithele sizotha abantu abayiphiwayo indlela abantu abathola ngayo imbiko indlela zabo WhatsApp kumbe ngithi social media akula formal channel
abantu bayenelisa na ukuthi bahamba hambe kumbe bayavinjwa njengalokhu esizwa kusenzakala emadolobheni
ama restrictions afakwe nguhulumende okuvimbela abantu ukuhamba eqinisweni a affecta kakhulu abantu bemakhaya kungenxa yokuthi okokuqala vele i-transport iyahlupha ngenxa yalama restrictions sokusiba worse ukuthi kuthola i-transport. Okwesibili, ama-services abantu bemakhaya, ama-services amqoka bawathola kathana, izibhedlela zikhathana, akula ngendlela abantu abangafinyelela ngayo izibhedlela iningi labantu ngaphandle kokuthi bagade izimota. Kungakho ke nxa izimota zingasekho abantu sokusiba nzima ukuthi bahamba hambe bethola ezempila kahle nimbe bethola okokubaphilisa. Kungakho ke siyananzelela njalo ukuthi indlela uhulumende akubeke ngayo ukuthi ukuze umuntu ahambe kumele aqale athole incwadi evela ku district officer wemapholiseni kumbe ngithi u station officer wemapholiseni. Kuyindlela ehlukumeza kakhulu abantu bemaphandle.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi ibhanga lakhe liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Kodwa ulandule impiko ebisithi baza kwethula njalo i-$100 le-$200. UMangutka uthe kabalalo lolo hlelo okwamanje. Kepa ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukuze kuqedwe udubo lokuthwala imali enengi abantu besiyathenga okuyizinto okungatsho lutho, kumele ibhanga elikhulu lelizwe lethule imali engange $2,000 ebambeneyo.
Kuqondile njalo kulungile kubana kubuye imali ama-denominations angane athe qaqa singakhangi ela ukuthi ukuhlala isikhathi eside lokho kwabeyizintona lokho esenza ama denomination amancane okwenza abantu bathwale intaba zezimali nxa besiyathenga. Singakunanzelela njalo ukubana inflation iaffecte izintola ngendlela ephezulu kakhulu, njalo kuyikukhohlisana okukhulunywa i-Reserve Bank nxa besithi bazalethe $50 kuphela ngoba besikhangelela ukuthi belethe imali ezithe ama denominations aphezulu kakhulu ngoba la $50 yakhona ayinelisi lokuthenga isinkwa izilogada umthova kwezinye indawo. So ikudlalisa isikhathi singathi kungaletha kwi-convenience but ikudlalisa isikhathi abakusenzakala ngoba ngokuya sibili kufuze ukubana US denomination yethu ilingane le $20. In this case kutsho ukubana yona le US denomination yethu ingaba yi-$2,000 ngoba ngakhangela kathesi ubana ungamntu ethwele i-$1,000 eyama-$2 yebo imali enganani yikho kucina kusenza abantu betshontshelwe.
Kudaba lokukhwela kwentengo singathi sokulobubelo yini njengokutsho kukahulumende?
Ubelo bukhona endaweni zokukhwela kwentengo kodwa bunganeno ngoba ngakhangela iprice eZimbabwe idetermine by foreign currency. Kuza kuthola ukuthi kulabanye abayitholayo ku-auction system abazama ukuthi bengayithola bezama ukwenza enye imali eningi besebenzisa irate engasho ye-auction nxa sebethengisa, kube labayevela abangayidingiyo abasebenzisa irate yabo. So uza kukhangelela ukubana ku-economy yethu kulabalandela umthetho, kulabaya kuyephula umthetho, kulabo business amabhizimusi labo abathatha esingathi advantage ye-situation bebekhweza ama-prize mhlamahlayana nje kodwa kulobubelo compared to i-situation ade siyiyo ensinyangeni ezidlulileyo. Kodwa konke lokhu kufuze sikunanzelele ukuthi kungabe kubangelwa ukuthi siqede isikhathi eside siku-lockdown, so economic activity eningi i-limited njengoba futhi singenile futhi ku-lockdown kuzaba nzima ukuthi sithi ububelo lobuvela ukubana sokuzeza kwe-economy kumbe ukutshintsha kwezinto kungabe kusenziwa ngamafithane esithi limited economic activity evela kulockdown.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Idale lePhalamende eMelika lizavota namuhla phezu kohlelo lokususa uMongameli Donald Trump embusweni olwe-impeachment. uTrump wetheswa icala lokutsho ngempela kulandela ukulandule ukuthi nguye owatshotshozela lolu dlakela. Amapolisa athi kulakho ukuqhamuka olunye udlakela ngoba kulabasekeli bakaTrump abaqoqa ukutshengisela bethwele imibhobho ngelanga lokuqala kukaBiden umsebenzi. Sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amazwi kaTrump lawa kunzima ukuthi singawaphatha njani ngoba ungakhangela kwelinye icele kuvamile ukuthi ngemva kokhetho lonke abantu abancintisayo bayatshela abasekeli babomasupporters abo ukuthi khona will defend our vote. Ukuthi babe sitshoni because lama-democrats ayakutsho lokhu. I mean lapha South Africa siyabezoma uSimamane betsho betsho njalo, oJulius Malema eZimbabwe nisawuthamisa betsho njalo ukuthi will defend our vote. Ukabe kusitshoni ukuthi defend our vote. Iyo indaba esingakhuluma ngayo ngolunye usuku but ukuthi inkulumo zikaTrump zona ngazikhangela iminyaka from lapha aqala ukukhuluma khona engena kuTwitter umuntu othi into efikile ekhanda lakhe uyayikhipha nje ukuthi ubani lo bani imthinta njani akakunaki lokhu Trump as long as yena umbono wakhe esewukhulumile.
Udaba olukhulunywa yi-FBI olokuthi kulabantu abafuna ukutshengisela bethwele izikhali bethwele imibhobho ngelanga uBiden ethatha umbuso ulubona njani?
Sinawukhangelayo nje ukuthi it's a democratic right yomuntu wonke yomuntu wonke olelungelo elokutshengisela kodwa kubuhlungu yokuzusiza ukuthi i-America impobho iyatholakala kalula nje and lalawo bantu abathola imbhobho unfortunately ngabantu abasekela uTrump. So nxa bephethe imbhobho kusho ukuthi kuzoba lodlakela kuzoba lokudubulana kuzoba lokulusekala kwempilo kodwa ke isizathu sokudemonstrata ziye kulilungelo labo ngoba njengabalandeli bakaTrump bayakholelwa ukuthi baqilwa kodwa ke ukuthwala umbhobho ke lapho esesaba khona ukuthi kuzaba lokuchitheka kwegazi ngoba isitime ye-America umuntu othwala umbhobho kule gazi elichithekayo baba khona abahamba bedubula abantu emasinagogo kuye khona abantu abayadubula abantu ezikolweni emamolo. So hayi kuyethusa kwameleke nje kwe-FBI isitholileyo imbiko iqinisekise ke ukuthi ke akulakulahlekela kwempilo zabantu.
Umnumzana Simbarashe Nembaware yintatheli zindaba. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukubotshwa kweziphathamandla zalo ezibalisa umnumzana Job Sikhala lonkosazana Fazai Mahere kanye lentatheli izindaba uHopewell Chingono yindlela kahulumente yokuhlukuluza labo abaphikisana laye. Abathathu laba betheswa icala lokuqamba amanga ngemva kokwethula impiko eyayisithi kule pholisa elatshaya usana lubelethwe ngunina eHarare lwafa. Abasolwa bavalelwe njalo bamiswe emthethwandaba izolo lakuthange. Baya kuphikisa ukubotshwa kwabo besithi umthetho ababotshwe phansi kwawo kudala wesulwa yi-Constitutional Court. Kodwa abatshutshisi bathi ulokhe usebenza lumthetho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasfanda.
Kubuhlungu ngenxa yokuthi i-constitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi umuntu ongakathonisiswa umsulwa. Kodwa kathesi abantu bethu bayancitshwa ibail. AmaZimbabweans ayancitshwa ibail. Kakhulu abako-opposition lama-civil society leaders, ama-human rights leaders. Kodwa abezanu phefa benza i-corruption besidla imali ebusuku lemini bazihambela nje kungani abala macala. Silabo abantu abadla imali ye-COVID. Silaye kathesi okuthiwa ngumgwadi director of information wezanu uthethisa i-South Africa ehlambaza kodwa kabambophi bathi bazamdisciplina. Silama-examples abantu abaningi abahuquluza imali echiyajwa. Silaye abantu abadla imali eningi ku-grain marketing board abadla imali imali nengi ku command agriculture akukhulunywa ngakho yikho thina njengabantu esifuna ukuthula sizalandela iconstitution sikhankasa sisenza konke kusemthethweni sifuna ukuthi uhulumende lo hayi echiye masinyane ngenxa yokuthi sevele sehlulekile ulolunya uyakuziqhenya ngalandaba lempilo yabantu ngisho lokunanza ukuthi abantu beZimbabwe bafuna
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule
lezo izephulamthetho ezibotshiweyo Job Scala lo Fatha Imaere ukhipha imbiko engamanga ngamapolisa ukuthi babulele umntwana iyo abantu abamele bebotshwe lapho lokho abakukhulumayo lokho bakhuluma nje okwabo nje ukuthi bazama ukuthi bahlezi befuna ukungcolisa uhulumende bafuna ukungcolisa amapolisa bangcolisa uhulumende yindlela abakwabafuna ngayo konke lokho kade bekukhuluma zaba zama ukuthi bazondisa abantu abantu bahlale bezondi bengabazondileyo begcona uhulumende bengcolisa uhulumende ngokunjalo izephula mthetho lezo ezimele zijeziswe ngokubotshwa baya kuma emthethwandaba ngokumela amanga bemele ukukhuluma amanga kutsho ukuthi ngezindlela kulamanye amanga bamele beyajeziselwe njengana lawo okukhuluma bebumbele amapholisa amanga ukuthi amapholisa abulele umntwana ophilayo ozikhambelayo ngokunjalo izephula mthetho azijeziswe izijeziso azilandele ngemuva kwabantu abanjengalaba abantu abadala zama ukuthi babe sonke isikhathi bebe begcona uhulumende lapho kungadingakali khona
okwenza iMDC kanye lamagqwetha abasolwa bathi lokhu yikuhlukuluza nje uMahere uChingono loSikhala ikuthi umthetho lo kudala wesulwa yinkantolo ngokunjalo bathi lezi ngezombusazwe nje ezisegcekeni lingathini ngalokho
engabacebisa khona ngoba ngicebisa amagqwetha awo abakusebenzise khona okwabakuphetheyo ngokubavikela abantu babo khona ngale emakhothi njengoba bevele sebeyizibotshwa nxa besitsho njalo nxa kuyukuthi khona okwabakukhuluma ngakho abami phezu kwakho bethi kuliqiniso akube yiwo umthetho lo abame ngakhona ukuthi kusekelo sombuso esitsha kasiselakho lokho kodwa-ke engikwaziyo ukuthi amapholisa umthetho bawubonile babone kufanele ukuthi babotshwe laba bantu belandele umthetho okhona umthetho omileyo elizwe
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo wethekelele umsakazo we-Voice of America e-Washington DC ngovulo lapho agcizelele khona ukuqakatheka kwenhlelo zelizwe lakhe eziphathelane lokusakaza kwamanye amazwe usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uyalandisa.
Lokho bekungokokuqala ukuthi umnumzana Pompeo afike kule ndawo lapho agcizelele ukuthi utshela wonke amazwe awethekelelayo ngembali yeMelika yokuqhuba umsebenzi omuhle kakhulu kwezemsakazo.
It's about American exceptionalism wherever and whenever I can because it's true and because it's important. America is good and great. And everyone who truly grabs our founding understands this.
Ukhuthaze umsakazo we-Voice of America ukuthi usakaze imbono eqondileyo esekelwa nguhulumende weMelika emhlabeni jikelele. Hatshi eyabo hulumende abaloncindezelo abangontando kayiphikiswa. Umnumzana Pompeo unike umzekeliso ngohulumende weChina, Iran, leNorth Korea wathi abahloniphi ilungelo loluntu okuyinjongo enkulu yeMelika.
Governments like those in China, Iran, North Korea, they don't have the respect for the universal dignity of every human being in the way that America does. Indeed, that is what America was founded upon.
Uthe ohulumende labo bafuna ukuthi abantu besebenzele bona kulokuthi kube yibo abasebenzela abantu. Lokhu kuza ngemva kokutshengisela kwabasekeli bakamongameli Donald Trump abangena edale lephalamende yeMelika yeCongress ngeviki edluleyo ngokungekho emthethweni. Imifanekiso engxabangxoza eyenzakalayo yasabalala enkundleni zokuzilibazisa emsakazweni lakumaphephandaba amaningi emhlabeni jikelele. Lanxa uMnumzana Pompeo wakusola lokho kusanda ukwenzakala, ubikwa engazange akhulume ngakho njalo ekwethekeleleni umsakazo weVoice of America, yona ebucwadlana lesakhiwo seCongress lapho okwaba leziphithiphithi lezi njalo okulokhu kuludaba olusemilonyeni yabaningi. UMnumzana Pompeo uphethe inkulumo yakhe ngokutshayela ihlombe izisebenzi zomsakazo weVoice of America.
You've told everyone who will listen, indeed some who didn't want to, the truth.
Umsebenzi kaMnumzana Pompeo ukhangelelwe ukuphela kuyona le inyanga. UMnumzana Joe Biden ukhangelelwe ukugcotshwa kumaviki ambalwa alandelayo ukuthi athathe intambo zikamongameli. Usekhethe uMnumzana Anthony Blinken ukuthi kube nguye umabhalane kahulumende wakhe. Ngiyimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Seli ubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owesilisa wempandeni uLisani Ndleya obhekane lecala lokubulala unina loyise utshele amapolisa ukuthi wabulala abazali bakhe ngoba babemthakatha. Iphephandaba leHerald lona lithi umasipala weChitungwiza uzadiliza izindlu ezizinkulungwane ezilitshumi lanye eza kiwe ngaphandle komthetho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi beStudio 7, lona okhuluma ngoGift Sonduku Fokandlovu lapha ePlumpton Town yokhamba. Basakazi, ngicela ukubuza kanti washo napho uKhaliphani Phukeni? Washo napho uKhaliphani Phukeni nomakhubhe wakhe? Mbese nilungisa la, lokuzwa abantu bethi umakhubhe washaywa leso zweli ngoba elindebele, hayi akele ukukhuluma amanga manje. Umakhubhe washaywa ngoba esupportizana. Loko ukuthi uDouglas Zorunjani yeye uyamxotsha kanti ngesikhathi bexotsha uBhebhe angithi babe samnandi kwakusazi babe sazwana kusasemnandi kayekele uDouglas layibusa hayi umakhubhe watshayelwa nje ukuthi usupportizana ya akukho okunye wakutshayelwayo kodwa uKhaliphani Phukeni watshonaphi basakazi uKhaliphani Phukeni wayakwazi ukuthi ukhosi ngabazulu manje unyenema ukhamisile nje hayi ngiyabonga basakazi bengithi ke ngiyenhleke nje ukuthi kanti uKhaliphani Phukeni wa ngokuhlala zethembisa.
Salibonani balaleli bakaStudio 7, ngibingelela kakhulu abafakazi bezindaba zethu. Ngikhona lapha nje sihlupheka seboda ngomunye wabalayitshayo. Imoto akazivunyelwa sesiphendukiswa bhekhi ukuthi wabuyelane eSouth Africa. Iboda sebeyivalile eZimbabwe. Asikwazi ukuthi wayesihlukunyezwa ngale ndlela. Bathi siphile ngaphi?
Salunani basakazi abahle uhlelo lwethu uhlelo oluqotho ngu-Alec Nyathi okhulumayo. Hayi Translap eSouth Africa uyesaba nokuphuma nje endlini ngoba wazi uma usubuyelayo endlini uzauthi njani uyithethe lo mkhuhlane mbeka ungawuthathanga. Kunzima kakhulu sathi thina ngcono mina nonkosi asingayo ekhaya silinde kuze kube clear manye amangala uzomemetheka kangaka uthi sihamba nekhaya siyebona abantu abethu sesithithe isikhathi. Kunzima mpela, kunzima kakhulu 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 masikhumbula ukuthi asikwazi ukuzaphetha ngani loku sikhona lapha abantwana basekhaya thina silapha so kubunzima bakhona kaungazi ukuthi abantwana zaphinde ubabone futhi kumbe sokuphelela khonapho. Kuba nzima mpela kakhulu emcabangweni, kuyatraumatize mpela kakhulu.
Ngokudla kwamahlaba Catholic Post, Escabin Sassamanel, Fotomotan and Salana South Africa, the Poland of Own Savings. Shalitani, Tina Mina, Engtiganina, one of the Gatina Bantu, Avani, Abawia, for many years, King and the COVID 19. Because the challenges is now Monday, which in savings, I'm naming value. Abandoning my feeling of what I is. Njengoba ngabe ngaphandle izinto zesiba nzima kuthanda kuba nzima nabanye sisebenza nabanye basebenza emakhontrakini nabanye kutho ukuthi sokuthanda nje ukuba nzima ebantwini ngoba le mali le esikhonelelo sikahulumeni bengayitholi wonke umuntu nje ukuthi andi afokule etafuleni zokubana kuqala sebenza kodwa ngenxa yokuthi imshwarensi ivaliwe ungakuthi uyakhumbula abantu abama-restaurant ama-hotel tefana nangezizizisiva kakhulu abantu ababuya ngaphandle kodwa amanye phela inxa yalokho asevalile abantu bahleli ezindlini noma stendi bafuna imali zamarenti kuba nzima ebantwini bakithi kakhulu thina esilala emazweni impilo ithanda ukuba lukhuna impela futhi hayi sikhulephe ngegama likankulunkulu kuzodlula phinde kube esimeni esihle ngiyabonga abasakazi mthi qhushelelele
Zomuhle siyabonga ihlelo zethu ezinhle sikhuluma kakhulu ngesibhekane nakho amanje kusikwi-lockdown ngamalanga wona lawa bhekane lohlupho sibe singakulindele ukuthi ngwenze nango sekukhona nabantu esiphika ngokuzihambahambela akula kuhamba nalaba abazamelwayo ukuthi bethengise umbululude kumbe kwini bayezikisina lamagoro amacimbi abasayenelisa ukuhamba ukuyadinga amacimbi kuzihamba ngani sofuna izincwadi ubusobhuku sofunekala yonke indawo nje uyazisikola ama-check-up so lobuhlungu esinawo esibhekane la futhi thina yamalanga wona la ngo-30 sizakubona sibi kwafela ikhendile kumbe sithi ingidi ilahle kwalokhuyani kwafa kwelahle ngengidi ingidi zakubona kunzima kwakithi umovini ngwenye yakudalula
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sizigqibe ngezivela kwamanye amazwe. Kubhubhe abaphathintambo bakahulumende weMalawi ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 izolo. Onciphisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda emele ibandla elikhulu eliphikisayo umnumzana Bobi Wine uthi ungenelwe ngamasotsha endlini yakhe izolo atshaya omantshingelane bakhe. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Kufe abantu abangamachumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belomkhuhlane lo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank lithi liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Kodwa lithi kalilalo uhlelo lokwethula i-$100 kanye le-$200. Iphalamende yeMelika namuhla izavotela ukususa uMongameli Donald Trump esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.